So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe lelithuba ngibonge uThanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uSiqokoqela Mphoko, indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe owetheswa icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe, uze wakhululwa ngesibambiso se-$15,000.
Ngumbono wami ukusela lapho sibona ukwenzakala emabhenki njengalo kwenzakala e-CPZ. Ngabe kuyinto eyenzakala ephakathi, kungumuntu osebenza phakathi.
Amapholisa athi aphakathi kokuphenya udaba lwezigebengu ebezihlome ngembhobho ezingene ebhanga le-CPZ kobulawayo izolo. Zabutha imali engangenkulungwane zamadola emelika ezingamachumi ayisikhombisa, US$70,000.
Ngithemba besilalele njengekhansili bese kusithi indaba yepetition ngabe siyikhansili engalaleliyo ngabe asiphendulanga ipetition. Ipetition yaphendulwa sakhuluma konke okwakureyiziwe.
Umhlangano omkhulu oqutshwe ezinhlanganiso zakobulawayo sihlaziya udaba oselukhathaze idolobho leli olwemali yokuphaka uvumelane ukuthi kucutshungulwe indlela waphiwa ngayo umsebenzi inkampani ye-103 Investments. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. USiqokoqela Mphoko, indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe owetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe, uze wakhululwa ngesibambiso se-$15,000. USiqokoqela uphinde wathiwa ahambise incwadi yokuhambisa ipassport emapoliseni njalo anikeze umthethwandaba amaphepha endlu yakhe. Umphoko wetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu. Kodwa yena uyakulandula lokhu. Amapolisa athi aphakathi kokuphenya udaba lwezigebengu ebezihlome ngemibhobho ezingene ebhanga le-CPZ kobulawayo izolo. Zabutha imali engangenkulungwane zamadola emelika ezingamachumi ayisikhombisa, i-$70,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi kwesinye isehlakalo esifanayo kulezigebengu ebezihlomile njalo ezingene kwelinye ipulazi duzane lomgwaqo weseke izolo duzele Harare zantshontsha inkulungwane zamadola emelika ezingamachumi amathathu, US$30,000, kanye lezimota ezimbili. Izehlakalo zobugebengu lezigilamkhuba ezintshontsha zihlomile sezibhahile elizweni lonke jikelele. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo kansila wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu webandla le-CCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kutshengisele ukuthi kukhona okungamanga kahle. Ngumbono wami ukusela lapho sibona ukwenzakala emabhenki njengalo kwenzakala e-CPZ. Ngabe kuyinto eyenzakale phakathi, kungumuntu osebenza phakathi ongunyobiza abangani bakhe, sazi umumo wezimali ukuthi zihamba njani, zigcinakala ngaphi, zisuke lapho zinga. Ngoba i-customer nje umuntu ozingenelayo angeke abekwazi zima njani nokuthi i-security ebhenkini enjani. Yasengisela ukuthi umuntu osebenza phakathi ongabe yizeke abantu abavela phandle ukuzokwenza lokho. Kodwa-ke kutshengisela-ke ngokubanzi uhlupho olukhona, lodubo olukhona, lendlala ekhona elizweni. Kuqala ubugebenga lobo bekusenzakala kungabantu abavela phandle, kungekho waphakathi, ngoba waphakathi ebesebenza kahle ehola imali emini elisayo ukuthi aphile le muli yakhe. Obaphandle bangasebenziyo wadubeka bezozama ubugebenga lobo. Kodwa kathesi ubugebenga sekusuka phakathi, wena lo oqhathiweyo wakhona okunguye kumele azikele imali kaZulu ayigcinwe ebhanki. So kuyathengisela ukuthi umuntu uthi yena hathi imali engiholayo kangiphilisi nxa ngisengingasayenzanga ubugwele gwele lobo kangiphili kungangcono-ke ngi-risk umsebenzi wami ngenza ubugelegele lobo ukuze ngenelise ukuphila le muntu. So kutshengisela-ke ngobobanzi ukuthi hhayi kulodubo olukhona elizweni umuntu osebenzayo lo ongasebenziyo sokufanana wazi usebenzi uhola imali engathengi lutho engasebenziyo. Yikho abantu sebesenza-ke ubugebenga-ke lobusela lobo esibubonayo.
Umongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula uke wamemezela lokhu esingathi amnesty ngesiNgisi esithi bonke abalezibhamu ezingaphandle komthetho kumbe ezisetshenziswa nje ukuganga kabazelazo bazisichiya emapoliseni ngokunjalo kabasoze babotshwe. Singathi lusebenzile yini lolo hlelo nxa sikhangele izehlakalo ezinje?
Lolu hlelo elizweni leZimbabwe elingelamnotho okhangelelwe nguZulu kalusebenzi ngoba phela ukuba lo mbhobho lo ugebenga umuntu kuyabe kumsiza kunokuthi awuhambise lowo mbhobho aqhubeke ehlupheka. Yikho izigebenga zizabona kungcono ukugcina lowo mbhobho ziqhubeke zisenziwa ugebenga ngoba zingawuhambisa emazweni-ke athuthukileyo. Kungathakule amnesty letani imbhobho leyo babe ngabantu abalomnotho ophilayo ukuthi bakwanise ukuthi bazisebenze kumbe basebenze bathole imali baziphilise ngaphandle kobugebenga lobo. Manje-ke eZimbabwe-ke angiboni ukuncedisa funa kumbe ngawo uhulumende ufake imali wathi hhayi ungaletha isibhamu sakho uzathola okungaka funa abantu bangahambisa leyo mbhobho ngoba abantu ludubo kuphela olubahluphayo lwenza bagcine leyo mpopho. Yikho nanela nxa sikhuluma ngokuthi abantu abayibhalise amagama bavote abantu bayabuza ukuthi ngingahamba lami ngerejista ngizatholani. Abantu bakhangela-ke kuyesiswini okubaphathisayo ngoba kule ndlala kulo hlupho elizweni. Yikho hhayi angiboni ukuthi uhlelo lolu lukamnangagwa lokuthi abantu balethe imbhobho luzasebenza ngoba abantu bevele behluphekela nje.
Lalo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ukhansila wakobulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ezithiyeneyo ezimela uZulu wakobulawayo ezibalisa iBulawayo Residents Association, Bulawayo Vendors and Traders Association, leZimbabwe National Chamber of Commerce lezinye ziqhube umhlangano obuqoqwe inhlanganiso ezimeleyo ePublic Policy Research Institute. Kuhlaziywa udaba oseluhluphile kuleli dolobho olwama-parking meters okupaka izimota. Bathi ngaphandle kokusola inhlawulo yokuphaka imota, leli dolobho elilodwa libhadaliswa idola elilodwa leMelika ngehola elilodwa bathi njalo basola indlela inkampani ye 23 Investments eyaphiwa ngayo umsebenzi lo okungathi kwenziwa ngudlu. Kodwa usomlomo wekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi akunjalo. Uthi ikhansili hlezi ikhuluma lezakhamizi kukho konke eyayizikwenza mayelana lokusebenza lenkampani ye 23 Investments. Asizweni ingxoxo eyenziwe ngugeyina kumede Saidi weStudio 7 lo nkosikazi Mpofu.
Zinhlanzi yobulawa Progressive Residents Association besithe gwaqa lezinye inhlanganiso kucutshungulwa ngodaba lokupaka okwenzakala kobulawayo olwe 23 International abanye bathi 23 Investment ndawonye leBulawayo City Council. Okuphumileyo-ke emhlanganweni yukuthi abantu kabathabanga ngendlela amakampani uma amakontraki obulawayo ayenziwa ngawo. Isifiso sabantu yikuthi ngabe kuyaqala kukhulunyiswana kucutshungulwe ukuze kuphunywe le mali ezakwamukelwa ngabantu. Khonokho-ke kubangela ukuthi esikhathini esiningi nxa kuthe kwaba lama-contract angazange acutshungulwe ngabantu kugcine sokusiba lokungasuthiseki emphakathini. Siyinhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association siyaphatheka-ke ekuxoxisaneni kulezi zindaba.
Lingathi lina livele lihlosene?
Inhloso yikuthi i-parking ayibe khona, i-parking kayibe ngamakampani akobulawayo, i-parking kayeneliseke emphakathini ukuthi abantu benelise ukubhadala leyo mali. So yikho nje ngamafishane singathi kuphumile ngoba inhlawulo ekhona kathesi iyenza ukuthi amakampani alahlekelwe inzuzo. Abantu nxa sebesuka besiya phakathi kanti ledolobha bagcina bengasasondeli lapho kumele bafake khona bathengi. Ngakho ke amabhizinisi amaningi alahlekelwa inzuzo abakade bayithola.
Ngingathi inenkohlakalo yini eliyicabangelayo lapha emkhethweni wenkampani?
Inkohlakalo ngeke iswelakale ngenxa yokuthi nxa ikontraka isayinwa ngasese abantu bengaswanga yonke imininingwana yayo. Siyabe sivele sesikubone ukuthi kusho ukuthi kukhona ukubanjwana, ikhona inkohlakalo kwabantu sokwenzakeleyo ngenxa yokuthi ngabe bekungayisikho lokho abantu bezaswa kube sezingeni yonke into selokalisele. So yebo ye, singathi ukuthi ukukhwabanisa kube khona ngenxa yokuthi khonokho okwenza ukuthi abantu bafihlelwe yikho kanye esicabangelayo.
Kucine kulesivumelwano yini ukulungisisa lolu daba?
Abe 23 investment baveze ukuthi konke okade kukhulunywa abazazama ukuthi bakukhangelisise, bakucubungule, balungisise lapho kumele balungise khona. Kodwa-ke kuyaphambili isithi khansili sayitshela ukuthi ingenzi ulutho inganxusanga ama-stakeholders ngenxa yokuthi ngaso kulo dubo yikho kulokubela khona umuntu bakayise ukusibiza. Kodwa-ke nxa besenza imithanithani yabo kabanxusi bani. Ngakho-ke kufanele ukuthi konke okuzathi kwenzakale koBulawayo khansili ibize ama-stakeholders.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer Gumede Saidi uphinde waxoxa lo somlomo wekhansili unkosazana Nesisa Mpofu ongavumelani lokuthi bekuthiwo ngumnumzana Dube. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Gainer.
Idolobho lakoBulawayo idolobho elilalelayo. Ngiyathemba siqala le project kwaba le stakeholder consultation. Amanye ama-residents association ayikhona njalo babekhona ku-discuss ukuthi iproject leyi ilethwa ngubani, yiwapha ama-partners bavela ngaphi, njalo lokuthi i-charge yayo yimalini. I-consultation leyi yayenzwa. Sasuka lapha futhi kwaba le consultation esasibizwe khona ama-residents association, i-progressive residents association on their premises. Sahamba sayachazisa njalo iproject isifikile. Saphinda lapha futhi saba nama-adverts ayeseradiweni lama-flyers lesenjeyile that pesheed extensively.
Kukhanya izakhamizi zikhonona ikakhulu ngodaba lwemali okumele ikhokhelwe umuntu nxa ephaka. Ikhansili isenzeni ukuthi ilungisise lolu daba lezakhamizi?
Sathi saqala silama-parking zones maybe amabili. Sathi sizaba le 30-minute parking zone le 1-hour parking zone. Abantu bakhuluma ukuthi hayi i-30 minutes ngani njani iyadula. Sasesikhupha i-30 minutes sasesifaka i-1 hour, idola for 1 hour. Sahlala futhi njalo abantu bekhuluma bathi hayi idola for 1 hour ngoba ibicharge uthi for a specific bay lapho uphake khona yikho kade sisebenzisa khona i-1 hour leyana. Ukuthi sihlale kwesesikhathi umuntu uyabe sephake for a few minutes sofana ukuthi emove to the next bay. So basibesithi hayi akulula ukuthi umuntu ebehamba ethenga ama-hour but nxa ungaphaka 5 minutes kwenye indawo, 10 minutes kwenye indawo, within that 1 hour, idola yakho iyaba ivalid. Konke lokhu sakulalela sakutshintsha njengekhansili. Bese sikhangela futhi njalo ukuthi imali esiyitshajayo iyafanana wonke amadolobho eHarare, eGweru, it's $1 an hour. But koBulawayo sithi hayi asiyenelisi.
Enye yensolo ekhulunywa izakhamizi zakoBulawayo yinsolo yokuthi kule nkohlakalo engabe yenzeka ukuthi inkampani le iphiwe ikontraha le eye-parking. Angazi ukuthi lina lithini ngakho njengekhansili.
Ngithemba besilalele njengekhansili bese kusithi indaba yepetition. Ngabe siyikhansili engalaleliyo ngabe asiphendulanga ipetition. Ipetition yaphendulwa sakhuluma konke okwakuraiziwe. Mhlawumbe abantu bazonda ukuthi asikhulumanga khonokade befuna ukukuzwa. But ukukhulunywa ipetition yakhuluma ukuthi iproject le ivela ngaphi, how was it awarded. Njalo siloke sizwa abantu besithi hayi bona bale information ukuthi bayakwazi ukuthi itender le yahamba njani. Esekucelayo bakithi asihambenini ku-anti-corruption commission siyekhuluma sibatshengise evidence indawo le investigate ngoba lathi njengekhansili siyafisa ukuthi investigate.
Lo-ke ngunkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sedolobho lakoBulawayo, obexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi oStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi oyengubrigadier general kubutho leZimbabwe National Army uCharles Kaneta obhubhe ngemva kokuquleka eplazini lakhe ngomgqibelo uzangcwatshwa emathuneni aweHeroes Acre ngoba ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iphepha ndaba leNews Day lilodaba lokuthi kube lokulwisana okukhulu phakathi kwabasakhulayo bebandla le-CCC labezanu PF emkambo wempedzanamo embare izolo. Kubikwa abe-CCC bahlamukele abezanu PF kade behlezi behlawulisa abantu abafuna ukuzothengisa emkambo le imali ngelanga. Imota lezakhiwo labantu balimele kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani ku Studio 7. Ngiyabingelela abasakazi wonke. Mina igama nguThomas Ndlovu, wesigabeni sakumakwalela ePlumtree. Hayi, ngiyayizwa lento ekhulunywa ngumphakazi. Kodwa ikhona into mani yake ike lizehlise isithunzi mani imali ngabantu. Singakukhuluma konke. Yebo, ngiyayizwa le ndaba le gugura wondevele, indaba ekhona njalo, indaba ebuhlungu. Kodwa le ukuthi khona kuyaqunywa ilizwe ke into engaphandle ke leyo. Vele yazi kubuhlungu ukuthi ukhulume ngento vele ngeke yafaya yenzakala vele. Into oniyikhulume uyitshela abantu into yazi kuzwakala kusuka njani nje.
Ekuseni enhle ku Studio 7 lakubalaleli bonke, igama ngoGodfrey Khumalo. Bengicela ivoice message yami ibale, ngiyacela kunini ngisenda zingabalwa ezethu, angazi kusuke uhambe njani zingabalwa oro azibonakala ezethu, cha zibale nezethu nathi sizwakale. Ngikakhulu ngilapho kulawa abakhuluma into ezokuthukana kuma Studio 7. Ngicela singathukani sibadala, singabantwana, sihloniphanene, sinikezane ithuba, singathi asitholi lutho, siyazama ukuthi siluse ilizwe, sikatholi lutho, siluse ilizwe, konke kuzolunga. Kancane singaphelani inhliziyo, singaphelani umoyo, singahluthuki, singathukani, singathithisani bazali nabantwana nabobhuti nabosisi, singathithisani, sikhulume into ekahle, singagxeki iMRP, singagxeki iCC, singagxeki abanye abantu, asigxekeni ibandla elinye iZANU PF yilo elisifake kule into esikuyo manje. Mina for president ngizovotela iCC, ngizovotela uNelson Chamisa noba elishona, ngizovotela for president ukuthi kulungiswe kancane kancane izwa komthwakazi. For inani ezinye lezi councillors MPs ngizovotela amalunga eMRP ibandla engisupportayo engisekelayo, but for president ngizovotela uNelson Chamisa ukuthi kulunge sikhiphe lo hulumende ohlukumeza amalungelo abantu eZimbabwe. Mina ile abadla ngilwala la iZANU PF, iCC ngilinayo, zapha ngilinayo, wonke amabadla ngilinayo, sisezimbabwe sonke. Asivoteleni for Chamisa for president. Uma kungukuthi uyitonga sebenza lapho, uma kungukuthi uyivenda usebenza lapho, uyikhalanga senza lapho. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 ninjani kodwa? Kanti livula njani ama-audio? Avule wonke, avule wonke. Silesimanga, silesimanga mpela ngapha ikhezi ngendlela amasela asebhahe ngakhona asingena emzini yethu. Abopha abadala, thathi property, thathi yonke into achiye bophe abadala. Kanti amapholisa ayilizwe umsebenzi wawo kuyini? Kumbe la mapholisa asengawezanu PF ukuthi abopha amamemba abo-CCC namamemba abomthwakazi? Yinto abayiqhatshela kanti la mapholisa ngawana under iparty noma avikela umphakathi? Ma kuyabalasela amasela asengena emakhaya ekhezi, afika abopha abadala, thathi amasola, thathi yonke i-property sekhaya, aqeda lapha ahamba. Ibingenzeki kodwa lento ngoba kodwa sokulo kwaqala izinto zombangazwe amasele ngathi amapolice ingathi asebenzele umbangazwe into zombangazwe. Asisavikelekanga thina singumphakathi kodwa ayangazi wenzakalani. Amapolice lawo fala abe ngamapolice elizwe, hayi amapolice weparty. Ngiyabonga Studio 7, ingathi ngafundwa le audio yami, nami ngingifunde ngoba ngiyasenda ama audio afunda. Ngiyabonga lokhuluma ngokusani Bazi Case St Joseph. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Siyabonga, siyabonga kakhulu ngokusinikeza indaba ezigcweleyo, indaba ezinhle ezizwakalayo. Ngicela ukuthi ngiphendule lo baba okhulumayo uthi abantu be-MRP bakhuluma ngantu abaphuku badla inyawuphi. Abantu be-MRP akufani namanye ama parties. Asiyo party yombangazo, iparty ehlukene lale elikhuluma ngazo. Njalo abantu abakukhulumayo bakhuluma inkinga abazibhekileyo. Nawe okhulumayo ukhuluma eyakho inkinga oyibhekileyo. Njalo asiboni ngaso linye obonayo la ubona ngiyakhe indlela. So sicela ukuthi singaze sagxekana ngoba nawe okukhulumayo kimi kubi. Lami ngabe ngikhuluma kuyo yakukuzwa kukubi. So wena kubeke enhlinzweni yakho ukuthi mina ngikhulume ngathini. Ungalandeleli ukuthi mina ngikhulume ngathini. Kuza kubona obvious kukubi. Nami mangikubhekile okukhulumayo wena kubi akukho right. Ngoba lami ngiyabona impilo engiyiphilayo engiyiphiliswayo elizweni lakithi. Okungamelanga ngiyiphile okumele kathi ngiphile kahle. Ngiyayibona ngiyabonga Studio 7. Kube ngicele ukuthi lami eyami i-audio ilizwakale. Dala ngikhuluma kodwa angizwa. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli baka Studio 7 ngizindawo zonke zomhlaba jikelele. Indoda ekhuluma umoya uzalwa uzalelwe bani. Mina basakazi abahle nabalaleli bezothanda ukulungisa kakhulu abasebethu abasakhulayo njengami nabodadewethu ukuthi basikime ngokuningi berejister ukuvota sivote ngokhetho lonyakozayo silungise ilizwe elingelethu ngoba sesikubonile okuningi kusenzakala okufana nokuthi sishaywa ekhaya lakithi sigijimele sithi siyocasha komakhelwane nakhona omakhelwane wafuneka sithembe okuyukuthi manje ngamathuba amahle kakhulu okuthi silungise nathi okungokwethu ngevoti kuphela kubakithi.
Hey, sanibonani, sanibonani bafowethu abahle. Yize nje noma nathi singadlalwa bafowethu kodwa ngelinye ilanga mhlawumbe nathi nizodlala ngoba into esisukuhlungu sifaka ama-record every day kodwa uzwa senidlala ama-record eliwadlale last week senongaphinda futhi kodwa thina besifaka every day lingasidlali kodwa hhayi akunandaba noma lizodlala noma yinini asinankinga. Into nje mina engifuna ukuyiphawula ukuthi khala ngala madoda lawo amabili kakhulukazi asesindebeleni anginandaba nalokho ukuthiwa umgwadi lo vele yayo ikhanda lakhe liyasangana lo uchuma nogawule la madoda lawa abacabangela yini abantu ngoba bona into abayaziyo ukubulala abantu kuphela nebandla labo kodwa babacabangela yini abantu ukuthi la bantu ababulala banengane nabo bangabantu la bantu ababoshwayo banengane nabo futhi bangabantu fake ukucabanga lokho yini elanga kuzojika izinto mase kuyibo bebulawa kanje benqunywa kabuhlungu kanje njengalokho kwenziwa ebandla labo bekusupporta futhi bephinde bokuchide bethi kungamanga beqamba amanga besazi ukuthi baphika into abayaziyo bona ochuma labo elinye langa zojika izinto madoda. Ngiyabonga angifuni kuba mude kakhulu ningikhona engakuphawula kodwa kwamanye sagcile kulawa madoda ngiyafisa ukukhuluma nawo face to face futhi nangezandla mina angibasaki nje kungabanjani ngoba into abayenza abanye abantu kuhlungu kakhulu. Ngiyabonga
Studio 7. Studio 7 salibonani ninjani? Hayi thina siyaphila siyabhuka kancane hayi sikhonapha siyaphila mpela ninjani lonke abathatheli bethu ezindaba hayi siyabonga izindaba ezisizipha zona zimnandi kakhulu ezeqiniso hayi akula ntembi siyabonga mpela kakhulu kakhulu hayi le nto ifaka umbononyana lapha okuncane imukhumalo into engiyibona lapha eyenzayo laba bantu laba ukuthi abantu bozakuyalishwa ukuthatha ibheki ukuthiwa naye balecala becala lokhu yikuvala mbona ngani amadoda asela plani into zabo sebophongwenza ukuthi na boye njengenhlanzi ephelelekile ngamanzi hayi into ekhona ukuthi nangikhangele sili mbona ngani lapho kuyakhona akuzoba kuye kulungini manje undoda lo kufanele ukuthi iqiniso langikhona iqiniso ebekwazi ukuthi uyenzani uma esenze nje ngoba sesetshenziswa kula nto eyenzayo sesetshenziswa manje ngokuthi indaba yenza le ayilunganga le ayilunganga mpela ale kwenzakala undoda lo abake behlale laye bonke abesedidi beke behlale laye phansi lo ndoda lo mnankakho bembonisa into ayenzayo ukuthi hhayi yayilunganga ngoba lapho kuyakhona uzaswela uzaziba njengenhlanzi ekutshelwe ngamanzi abantu bakhe bayamsebenzisa kodwa kakuboni khonokho hhayi ngitheke mbone lami umbono onjalo ngoba nangikhala undoda lo hawu le problem hayi senkingeni ukuthi njengomuntu ovala kuyamehlo ibamsebenzisa yena kakuboni khonokho. Thank you. Ngiyabonga imukhumbulo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo lezi nombolo +1 202 465 0318. Kwezemelika, ibhokisi elithwele isidumbu sikamufi obeyindlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II obhubhe ngeviki edluleyo lifikile eBuckingham Palace izolo ebusuku njalo kukhangelelwe ukuthi namuhla lisiwe eWestminster lapho iningi elizathola ithuba lokumvalelisa phambilini kokungcwatshwa kwakhe ngomvulo eWestminster Abbey. Iningi labantu libikwa limhlangabezile izolo lanxa izulu belisina. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya, isizalwane seZimbabwe esihlala khona le eBhilitane.
Ludaba olusegudwini. Ukhumbula ukuthi umzimba wakhe owayidlovukazi usukile eScotland, ufikile ntambama lokho. Ngikhuluma nje so useBuckingham Palace eLondon. Akuhambeki nxa esikubona lapha ku-television lapha. Hayi abantu ngichibidolo abazimisela ukuthi beyovalelisa indlovukazi. Hayi lo double lusegudwini sibili. Loba nje kusobala ukuthi kulabanye abantu vele abangazihluphiyo ngakho. Kulabanye abantu ababuhlungu kakhulu ngombuso wendlovukazi. Okuningi ubuhlungu bakhona bakhelwe ekungazini ukuthi vele kanti lona ilizwe leli lisebenza ngaluphi uhlobo. Kodwa kukhona esikubonayo yokuthi hayi okwensuku zonezi, hayi ukwedlula kwendlovukazi kuyindaba esegudwini sibili. Ungakhangela esuka eBalmoral lapha ababhubhele khona esiya eHolyrood ePalace, ukhangele uchibidolo lwabantu akade lusemgwaqweni lumvalelisa, uye khangela abantu akade bese St Giles Cathedral. Hayi lokhuyana kutshengisela sobala ukuthi abantu bebemthanda, bebeyithanda indlovukazi. Isukile ke Scotland, amaScot bayivalelisa ukugcina namhla phinde bembone futhi. Usefikile lapha eEngland eLondon. Abantu bagcwele eBuckingham Palace khona phala ukuthi beyomvalelisa.
Singabona kubuya abahlonitshwa abaningi abavela kwamanye amazwe ukuzokhalela owayeyindlovukazi yini.
Okukhona dadewethu ukuthi esikwaziyo okuphumileyo lamhla ukuthi inhlanganiso eyiyona edila ngezobukhosi kuleli lizwe inxuse ama-head of states and lama-foreign dignitaries abafika amakhulu amahlanu, 500 heads of state and lama-foreign dignitaries. Esikwaziyo njalo ukuthi lapha okuza kwenzelwa khona isevisi yakhe yayindlovukazi yokugcina. Yindawo engena abantu abayi 2200 iWestminster Abbey. But esikwaziyo ukuthi kuza kuba labantu abazabuya bevela indawo ezehlukile. Sikhuluma ngokuthi khonapha eEurope kunje. Siyazi ukuthi inkosi eBelgium uKing Philippe loQueen Mathilde bayeza. Siyazi ukuthi uKing William Alexander lonkosikazi wakhe bayeza. UQueen Maxima la futhi uyeza. Kanye ke le Dutch former Dutch princess or former Dutch queen uPrincess uBeatrice bayeza. So siyazi njalo ukuthi ubukhosi be Norway, ubukhosi beSweden nobukhosi beDenmark ngabantu asebevumile ukuthi bayeza baza kuba ingxenye yabantu abaza kuba khona kuservice yendlovukazi yokugcina. Siyakwazi njalo ukuthi the American president Joe Biden uyeza. Now into esobala engingayitsho ukuthi into iyenziweyo yilinhlangano ukuthi wonke ama heads of states and the foreign dignitaries abazayo babacela ukuthi besebenzise indizamchina makhaza bengabuyi ngama special jets abo, ngoba baza ukuthi bengehla lapha behlele khona kakhulu eLondon la baza kuyalandwa bazathathwa befakwa ndawonye bonke besebesiyalandwa kanye besebesiza ke Westminster Abbey. So baningi kase bekhonfirmile ukuthi bayeza including nobukhokheli beCommonwealth. Ngileqinisa lokuthi uyayibona into yenzakala eKenya ukuthi iKenya sizwa ngabasiki bebunda lapha besithi declare i 4 days of mourning for the Queen. So yiyo ke into ekhona, yindaba ekhona. Baningi abantu abezayo sibili abavela ngaphandle, angezi ke kwaba yinto yamangisi o into yama British kuphela lapha.
lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya isizalane seZimbabwe esihlala eBilitane esigqibela ke uhlelo lwethulwa lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past 7 ntambama.